uthi kuyinto engimthusiyo kabasekele election day si observe kabasekele sibe lama polling agency khona lapho ngenxa ukuthi abantu bakunanzelela ukuthi uBiti wake wawina kusho ukuthi bona sebekugwema ngokuthi bayenze i-command voting akwenzi babuthi ube ukuthi ube ngumdlali wegame uphinde ube ngureferee futhi akube namanye ama-referees that are outside ZANU-PF let people vote ube nama independent people who are going to be looking at that vote we need that it's very important
khonapho ke kolide yiko ngani kuyahlupha ukhanya ngani bathi o-referee i-ZANU-PF o-referee i-ZEC
ayisilo qiniso ukuthi amapolisa abonke ngabe ZANU-PF they're supposed to be apolitical although sikwazi mhlobo ukuthi akuna vele umuntu ongaba apolitical whether umpolisa whether umsosha kumbe umfundisi kumbe kweni ulakho alazo ehluzweni akuyenza bakwazi unaye mina ngifuna ukuhamba nehlangothi lolo akula nto embrekelani labana abenza lokhwana bakwenze vele kuhlala kusenziwa njalo mnyaka yonke akwazi ukutshintshe bavota njalo vele lina amapolisa ngazinzeno akhona avunyelwa ama-observers akhona avunyelwa sazingeneni ama-polisa sesiz wonke lawa asekhwabalala all over the country singeneni siyenzi i-election yethu nxa omunye esenqothiwe avume kuhle modestly so that at the end of the day sike sifake izimbabwe phambili fanele amapolisa phambili we must learn ukuthi ona mina lawe sakhelene zinini akumelanga ukuthi kona siphoqiswe yilokho okwenzakalayo okuzenzela mhlaka 23 after mhlaka 23 kumele sihlale nokwo-city club kumele sihlala nokuba bani bani sibe sobe endaweni
esibeyiyindlela okumele sibaayo into leyo siyakuza kolide nxa kusenzakala konke lokhu umamlotha pho ukhetho luza kuqhutshwa njani
mina ngibona ngani uGolide u-addressa i-issue wrong the issue is akusikuthi thina sithi amapolisa awezanu hatshi asithongo njalo sithi amapolisa kawavote ama-eu observers amanye ama-observers akhredithiweyo ekhona la ma-polling agency ethu yazisiwe esikwalayo kuphela yokuthi zanu ibe yiplayer iphinde ibe ngu-referee emetshini le esifuna ukuyidlala okathesi nxa ama-election esebiziwe semenye zelo kutsho ukuthi ubaba uNelson Chamisa yi-candidate in this election kutsho ukuthi ubaba uMnangagwa is a candidate in this election so akumelanga abe ngumphathi ntambo yena abe engu-candidate election asali sibili bantu bakithi igolide sakhelene sihlala sonke asikwali lokho kodwa sitsho ukuthi in order for the elections to be free and fair akuyenza ukuthi ube ngumdlali uphinde ube ngu-referee at the same time obviously impemba ngeke uzitshayele wena xa lisenza into wrong kubi ukuthi amapolitika enziswe i-command voting kabavote okusentandweni yabo abakufunayo antsho ivoti liyilungelo lakho ivoti liyisikrethi yakho kanti abakhulu bamapolisa bafunani ekuvoteni kwama-subordinates abo bebayenzisa i-command voting yikho kuphela esikhuluma against we are just saying you cannot be a player and a referee at the same time
kuba khonapho golide
umamloto ayisiko vele khonoko thina njengezanupia masiko kwabana vela sivotisi lathi siyiplayer njengani asivotisi vela asisingi ndawo thina kwapha lathi simelele ukubona ukubana shure emapholiseni kwabana sizathola amavoti amangaki kuphela njengoba nani limelele impumela efana nayo thina asikho ndawo lingazifaki njengezanupia phakathi kwabantu even emapholiseni enkambeni ukuthi benzenjani asisani bona lingafaki zanupia phakathi yibona beliphambanisa khona sesithi zanupia sikezeso aa wothi amapholisa ezeso siqedelani labo ngoba lathi sifuna kwazi bantu babakwenzenjani khona okukhala khona ngale kumbe xa kuyizeki asike izeki sifuna kwazi izeki kwenzenjani khona ngale ngoba lathi sinjani sifanana lani mama asikhaye impemba thina la silapha simelele ukudlala inguqu lapha silabopeter ndlovu labokukhonjela esiqedeni labo sifuna ukukho ezenye indlela ongazoziyibone
mamamlosi
hayi lamele ukugcina yokuthi hayi uGolide ngiyambona ukuthi yena he is playing to the gallery he knows ukuthi they're expecting a win from i-command voting le abayitholayo kubi nxa kade bekubona ukuthi yinto embi bekumele ngabahlaba umkhosi njengathi ukuthi nansi izeki isiyakwenza si-election ama-stakeholders wonke engekho present kutho ukuthi ba they tend to benefit from whatever is happening emapholiseni that's why bengakahlabi ukuhlaba umkhosi ngasihlatshisa umkhosi yikuthi we feel ama-observers kumele abekhona ama-polling agents ethu kumele abekhona ama-ballots sowabona ukuthi qeda ukuvota yonke into ihamba ngendlela njengoba i-election ihamba ngendlela uqinisile sibili uGolide uPeter Ndlovu wabo uNelson Chamisa silaye useredi ukuyahlohla enguqulileyo